Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-5 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ngambe uhulumende uzasifeza na isithembiso sokujezisa bonke abathinteke kuvideo ye-Al Jazeera eyenkohlakalo.
Bengeva umtebe zaye kweveru nini zanga pansi ezama ukuvala ubuyanga kantike wena njengogande ngapha uluhlulwa kithi siyahlonipha fuka gande asila nhlondo ubuyanga
ibandla lesi sisi lamuhla likhangelelwe ukukhetha amalunga azalimela kukhetho oluzayo ngendlela entsha engasi yokuthi uZulu mathupha nguye ozakhetha.
Makondana nokuthi abantu bakhethwe izakhamizi ngibona kukuhle ngoba basuke bananzelele umuntu ongabamela olesizotha lokubheka kahle.
Umake waba umongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubotshwe izolo isithi samacala angamachumi amathathu lane 34.
Out of the 46 ama-presidents, sibone owakuqala obotshiweyo ngendaba yokubhadala umama wobusuku.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Gambe uhulumende uzasifeza na isithembiso sokujezisa bonke abathinteke kuvideo ye-Al Jazeera eyenkohlakalo. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthe bayaqakathekisa ukuphume kuvideo ye-Al Jazeera njalo abazatholakala belesandla kuhlelo zenkohlakalo bazajeziswa. Ugcizelele sithi bonke abaphumayo kumfanekiso lo bezitshaya isifuba bekhuluma igama likamongameli welizwe belisebenzisa bazajeziswa. Kodwa ihlandla lakuqala lomfanekiso wedokumentary le laphuma kumaviki amabili adluleyo kungela ngitsho loyedwa owathathelwa amanyathelo. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa lendodana yakhe uEmerson Jr. labo kubikwa amazwi abo ekhona kuhlandla elizalandela lalumfanekiso. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona sengathi mina uhulumende lo uthatha abantu sazibhanxa. Uhulumende lo kalabuqotho. Kambe nxa sikhuluma ngohulumende, phela sikhuluma nge-executive. Nxa ubonile ama-video nalade tshengiswa lapha ebulenjini, uyababona abantu bakhona bonke abayibona bamgqoka kulolu daba. Bonke bakhomba uSendekhulu onguye umongameli welizwe. Kambe nxa beza kuyakhomba esihlothini, bathi bona basebenzela isihlothi bazibala amandla okuthi bengenza loba yini amandla lawo bewaphiwa nguye umongameli welizwe. Umongameli welizwe bese siyakuthi baza kuya kuchwayisisa ukuthi kambe kungakuliqiniso yini ukuthi kulabo bantu abenza ukuganga okunjalo. Kambe kawuboni wena ukuthi umuntu lo usenza izibhanxa, usenza othubayi, usenza opopayi, angani kuthiwa singabantu abangacabangiyo. Mbona ngani zikhona izindlela ezinye ono abe ngakubeka ngayo. Singazi njalo nxa kuyukuthi umZulu uchiwenga nxa kuyukuthi engumuntu ozimisela ukuthi engasihlenga kulinkedama esikiyo ngalumnunzana esilayelo. Nxa kuyukuthi indaba yokuthi uhulumende ayinvestigate iproblem leyi, nxa isibuye ivelela ngapha kubochiwenga, mhlawumbe kungaba khona okungaba khona, kodwa lakho sokuyukufisa nje.
Manje ngokubona kwakho, nxa kuyukuthi baqinisile ukuthi bazajeziswa labo abaphathekayo, manje pho umkamongameli ke lendodana yakhe ubona bengajeziswa labo na?
Iproblem esilayo ukuthi yona vele ijudiciary yangithi yikho lapho sile problem khona okwaqala singakayi kuexecutive ngoba kuexecutive kubolile kubole phuhlu yiyo phela into esenza vele mdabuko sibe ngabantu abalo abalokhophe ngokuphathwa ikakhulu impumalanga ngoba umahluko wakho Gandhi lempumalanga ukuthi impumalanga kayilanhloni lobuyanga sorry impumalanga ilo ilenhloni lobuyanga vuka Gandhi kayilanhloni lokweba bengeva umtebe zaye kwevelu nini zangaphansi ezama ukuvala ubuyanga kanti ke wena njengogande ngapha uluhlulwa kithi siyahlonipha fuka Gandhi asila nhloni lobuyanga ingqe siphila impilo lobuqotho siphila impilo elenhlonipho siphila impilo elokwazisana lokunakekelana asila nhloni lobuyanga yiyo inkalakatha yeproblem esilayo phakathi kwezizwe zombili zonezi isizwe samahlabezulu empumalanga ubona mdabuko wabo kholokho abakwenzayo uyefica umuntu egqoke iwatch ye $400,000 uyefica umuntu okutshela ukuthi hayi isicathulo lesingasithenga $330,000 ubona kibo kholokhyana bathola udumo bathola ukugcwalisiseka kwezifiso babona kuyiyo impilo naliyana kanti ke thina nxa sikukhangele ngesakithi angeke Gandhi ngiyethenga iRolls Royce ngizoyidrayiva emagodini kungangcono ngiyezithengela itruck pickup ngincedise isigaba sami ukuthi silungise umgwaqo.
Lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi yecubungulayo zombusazwe. Lokhe sikudaba lunye uZulu seveze imbono ethiyene uphezu kophenyo uhulumende athi soluvulwe ngamapholisa phezu komfanekiso wedokumentary eAl Jazeera ebikwa iveza imisebenzi yenkohlakalo ekutshontshweni kwegolide kule Zimbabwe lekuthengisweni kwemali engcolileyo lekulethweni elizweni kwemali engcolileyo etholakala ngendlela ezingekho emthethweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bhangodube.
Ilizwe leZimbabwe lilogatsha olubizwa kuthiwa yi-ACC, i-Anti-Corruption Commission. I-Anti-Corruption leyi elugatsha olukhangele ukuthi ubugwelegwele obuba khona elizweni kube lamanyathelo athathwayo ukwenzela ukuthi buphele. Lokhu bekusobala ukuthi nankoke sekubuye kwavezwa okulobufakazi obusegcekeni abantu bezikhulumela ngeyabo imilomo bengafuzwa amagama bengakhulunyelwa kodwa bezikhulumela bona ngokwabo. Sekubuye kwalethwa phambili kwabo esithemba ukuthi labo sebekubonile ngoba udaba lesikhuluma ngalo ludaba olusegudwini udaba oluselubonwe nguye wonke umuntu ngisho kanye laye umongameli usekubonile lokho so bese kulong overdue ukuthi baphawule bakhulume batsho ukuthi bona baza kuthatha njani lokho kodwa ke bekufanele ukuthi ube lenyathelo abalithathayo elitshengisela sobala ukuthi ugatsha lolu olwafonywayo olwe ACC lugatsha olusebenzayo ngoba ukungasebenzi kwalokhu kahle lona lule signature ku-AU lule signature kusadak lule signature ku-United Nations kuyokutshengisela sobala ukuthi ikakhulukazi njengesadaki yona engumakhelwane kuyokutshengisela khona ukuthi i-commission eyabe ingahloniphi i-signature noma isivumelwane efanele ukuthi iziqondise. So okuyinto eqakathekileyo ukuthi i-ACC itshengisele ukuthi i-department esebenza umsebenzi weqiniso.
Uphenyo soluvuliwe loludube singabona luphatha umongameli imnangagwa yini njengoba ekhanya ethinteka laye kulifeeling.
Angiboni lusiba khona uphenyo oluyangaphi kumongameli njengoba esesesitting president njalo singakhohlwa ukuthi upresident uba le immunity kwezinye izinto ezabe zisenzakala. Kodwa ke nxa kuyukuthi sekusiya ngokuthi umthetho usebenza njani uphenyo oselungenziwa lugatsha luphenyo olungenziwa bebesebebeka mhlawumbe nxa esephumile esitulweni engasese ngumongameli ilapho ayabe i-immunity yakhe iyabe ingasekho kuyabe sekule mvumo ukuthi sebengenelisa ukuthi bambize enkantolo njengalokhu esikubona kusenziwa ku-Donald Trump ukuthi uthe engasekho esikhundleni bambizela amacala ayenzayo yinto ekhona emhlabeni ngijola bo-Jacob Zuma izinto ezikhona esiyesazibona ezifana lezi esizithoyo ukuthi kodwa kwakathesi sesesitting president angiboni kusiba khona uphenyo olungaba khona kumongameli.
Imisebenzi yenkohlakalo echaywa sobala kulifilimu ingaqedwa njani?
Inkohlakalo efana nale esiyibonayo ukuthi iphele. Akudingi ukuthi kukhulume umuntu ngomlomo kodwa kudinga ukuthi kulandelwe iconstitution eyiyo eqondisa zonke izinto ukuthi izinto futhi zihambe njani. Ngitshela kujudiciary kucacile kusobala ngitshela ama political parties alayo imithetho ukuthi nxa umuntu etholakala ebandakanyeka ezintweni ezifana nalazana lezi esikhuluma ngazo eze corruption zana lezi ezobugwelegwele ezikhona kufanele ukuthi aphathwe njani. Okuyinto engadingi ukuthi sikhulume ngomlomo into eqhakathekileyo ukuthi ilizwe lethu alilandele into ekhona ku-constitution, into ekhona ku-judiciary, konke lokho kuzaphela. Kodwa as long as nxa ukuthi kungalandelwa, kuza kwenza ukuthi ukugwelegwele buqhubekele phambili, lokhu kusenzakala ngoba babesazi ukuthi ayikho into engenziwa. Umthetho okhona ku-constitution awufanelanga ukuthi usegregate usebenzele abanye abantu thize but ungasebenzele abanye abantu. Wonke umuntu oyabe eyisizalo lesiZimbabwe is obliged ukuthi nxa engabe ewa wenza into engekho endleleni, ingalo yomthetho futhi ihlangane laye isebenzisa imithetho sisekelo owavunyelwana ngabantu beZimbabwe bonke.
Hello ke ngumnumzana Difa wajabhe Bhango Dube ohlaziya ezombusazwe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Kwezokhetho ibandla lezanu PF lithi kulezigaba ezimbalwa ezizaphinda njalo ukhetho lokudinga abazalimela kukhetho oluzayo ngoba kungaqhutshwanga kuhle ngemfanelo ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela udlakela ukuqilibezela lezinye. Izigaba lezi zigoqela i-insiza lapho kwakuncintisa umnumzana Farai Darubinga wayencintisana lomnumzana Qhubani Moyo okuthiwa nguye wayenqotshiwe. Umoyo wake waba ngukhomishina we-ZEC. Abanye kwakuthiwa banqotshiwe asebezancintisa okwesibili babalisa umnumzana Justice Mayor wajajena owegogwe nembudziya, umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi owezwimba West labanye. Idale elimqoka lebandla lezanu PF elePolitburo lokhe liphendla imbiko eyavela ezigabeni ezithiyeneyo okungabangela ukuthi izigaba ezinye njalo ziqhube ukhetho lwesibili. Kusenjalo ibandla leCitizens Coalition for Change lamuhla likhangelelwe ukukhetha abazancintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende lamakhansila kuwonalo umnyaka kungenziwa ukhetho. Leli bandla lithi lisebenzisa uhlelo olutsha olokuthi abantu bazikhethele abazamela izigaba zabo. Ilunga lesi-CCC eMatabeleland South, umnumzana Mduduzi Chuma, oyeqoqa imikhankaso yokhetho lwama-by-elections ebulilima eMatabeleland South, usandatshela iStudio 7 ukuthi basebenzisa lolu hlelo olutsha lapho izakhamizi ezazikhethelayo ezazibafuna ukuthi bancintise. Abanye ababengekho kwezombusazwe njalo kwanqoba ababili phakathi kwabathathu. Omunye wabanqoba kulandela lolu hlelo ngunkosazana Makadi Moyo osengukhansila kaward 16 ebulilima ochasisa okunengi ngalolu hlelo kungqoqo ayiqhubele osithandekile emhlanga weStudio 7.
Ngiyabingelela, mina ngakhethwa ngabazali ngingekho kulowo mbuthano njalo ngingekho kwezombusazwe. Ngakhethwa ngabe angedwa kula owaba lensolo. Maqondana lokuthi abantu bakhethwe izakhamizi, ngibona kukuhle ngoba basuke bananzelele umuntu ongabamela olesizotha lokubheka kade.
Ngezinye indlela ungathini ngohlelo lolo olokuthi abantu bekhethwe izakhamizi? Ubona ingani luyasebenza yini okwedlula ama-primary elections lawo ajayelekileyo? Abanye bathi kungadala ukuxabana nokungizwani, njalo lakho kuyenzeka ukuthi abakhokheli bebandla befaka abantu ababafunayo ukuthi bekhethwe.
Ngicabanga ukuthi kuhle abantu bazikhethele umuntu abamthandayo ngoba bayabe bemazi ngcono akula kudonselana. Abakhokheli bebandla bengafaka abamfunayo, yebo ngeke ngale ngoba singebone ngasolinye.
Kodwa uqhuba njani umsebenzi njengokhansila selokhe wangenayo, njalo ukungena ungasiwo umuntu wezombusazwe kuyaphathisa yini kumbe kulukhuni
ngiqhuba kuhle lezakhamiza kulahlupho inhlelo engangizikhangelele azihambanga kuhle kodwa ibooster iyakhiwa ikliniki siapprove Lanxa kunzima kancane ngikhangelele ukuthi intuthuko iye phambili ngoba kusukela ngo-2018 ukuze kufike lamhlanje ngo-2023. Kasila lapho esancediswa khona ngezimali ezivela ku-Constituents Fund, Devolution Fund kanye lezinye inhlelo ezifanele zisiphathise njengeward. Ngikhangelele ukuthi nxa kungenzeka sibe lentuthuko njenge-Ward 16 enhlelweni zonke engazifisayo ukuthi zibe. Maqondana lokungena kwezombusazwe ungaso politician akulahlupho ngoba usebenza labahlali elazanayo eliphila lonke. Enokugcina nje engingalitho njengoba sisiya kukhetho. Abantu kufuze babambane, bahloniphane, badadelane, singabambana siyanqoba.
Alo ke ngonkosazana Makhadimoyo ukansila ka Ward 16 eBulilima ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le eBulilima
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkonzo
Asambeni madoda
Ukumanje ke sikhangela iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba lobulembu beinternet lesimlive.com liludaba lokuthi unobhala webandla lezana uPF umnumzana Obet Mpofu wagenqula impumela yokhetho lwamaprimaries eTsholotsho okwakungobe khona unkosikazi Sibongile Nyoni wasehambisa igama lomzukulu wakhe unkosazana Alice Dube oyethole amavoti amalutshwana kulo Nyoni ukuthi nguye onqobileyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende useqalisile ukuqeqetsha abazaphathisa izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa esiziphelelwe ngamaphepha esizaphelelwa kunyanga ezilandelayo ngamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwele South Africa. Ungamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Siyanibingelela nonke. Umhlelele kulungile kunjalo. Hayi siyabonga kakhulu umsakazo weStudio 7 esinikeza inkulumo njoba zinjalo sibonga kakhulu indlela esithumela ngakhona ama messages amahle noma kubolile noma kulungile siyakubonga konke kunjalo vele ngikhaphet esulelwa konke kodwa ke into engisho ukuthi mina hayi awubusela lobo bama gold guys obokuqala into yaqalisa ngo-1980 kanti ukwenza ukuthi ulokuzeni unematanda 3 years back as a Timothy Sowe elokuzeni lapha eMozambique kwina wakhuluma ngayo amabhiliyoni ama lokuzeni billions of gold dollars so into le iyaqhubeka abantu bakithi vele ngeke lize libabona abantu abathathela abantu izinto zabo kanti izapha bayithathela ngama properties that is crime abantu laba icrime vele inkulu kakhulu yiko bengafuna ukwehla esitulweni bazayehla njani esitulweni bengamasela ngoba bayakwazi ukuthi mabe bengayehla bazabotshwa ngvela ama cases asavuka ubona abantu abathatha izindlu ze railways eButswana badayisa imali kona yaba ku-individual omunye wathatha ikhanda lesitimela wadayisa kwaba into nje phelayo bebulala i-railways khona manje i-railways ifile abantu ababona ukuthi i-railways yahlafaka khonaphana ngo-83 so into esitshoyo ukuthi hhayi bantu into yonke siyikhangele akulanto elula kuZANU-PF so ke thina sithi hhayi azilime ziyetsheni kuyabonakala kumavoti njengoba vele uhlala kuyimaye kambe wabona ngaphi upresident othumezela ifoni yakhe for the first time macho kuseya voto wayengadumezeli ngesinye isikhathi manje lami yabe sazihlalele angifonele ethe indoda kwenzakalani khona ngapha ungangikhumbula ngamavoti ngapha ngihlale edakeni amanzi aweko kuyahluthekwa abantwana bathwele enzima kodwa wena utufuna imali yama US dollars awufuna amaphoni. Thank you very much. Bye bye.
Ningabe lishona njani balaleli labasakazi baka Studio 7 indaweni ezishiyeneyo? Hayi, mina ngiziphilele. Okhuluma ngoPetros wakwesiplanda, ngikhuluma ngokwelase South Africa ekhaya ngibuya eZimbabwe. Okungijabulisayo into eyi-one izihlobo zami, indlela ehlangene ngayo i-CCC iyajabulisa kakhulu. Sangazathi singaziphanika ithuba parliament sonke ngobuningi bethu sambeni siyovota sonke sibhalisileyo. Sambeni siyovota hlobo zami, kungenani ukuthi ukugibela kuyimalini, kodwa sambeni siyovota sizameni ukulifaka utshintsho ezweni lakithi lathi sibuyeleni siyohlalani phansi sijabulene sisezweni lakithi. Hayi, izanu kayisela chances hlobo zami, ayisela chance. Ungezwa abantu abafundileyo sebekhuluma njengabantu bezanu, so sokubonisa ukuthi isikolo sabo sesifanana labantu abangafundanga ngokuthi ubuchapha babo sobusemehlweni abantu bonke. Abantu asebethembisa ukuthi bazofakela abantu ama-Wi-Fi wayelista abantu besifa ngendlala, wayelista abantu besifa ngokuswela imithi ezibhedlela, izitarada zifile, ingozi zenzakala ukusala ukuphuma kwamalanga. So bebonisa ukuthi abasela abangakutshela abantu ngaphandle ukuthi betshela abantu into engamanga. I-Wi-Fi yangikhona leyo bazoyifaka isebenze ngani? Izofana nje lo getsi leyo sawubonayo ababefakela abantu ema-reserve ukuthi akufakelwa abantu ezikolweni, kodwa okwagcina amapholo edliwa umuhle wela phansi kungazange kwaba lo getsi ohambileyo kulezo zikolo. Asambeni isihlobo zami selifaka utshintsho esikhipheni zanu silahlele katshana. Ngiyabonga.
Ngishabingelela kanjalo nje futhi ngithi hayi, thina sikhathele ngozanu bantu, sikhathele impela. Noma basitshela amanga, abakhuluma amanga bathi bona banama-structures, hayi asiyabona ama-structures akhona, kusho ukuthi asebenzela wona ama-membership akhona iZANU-PF, asebenzela umphakathi. Kungakho nje singasayi-understand, ngoba kuningi vele bachaza ukuthi yona yathatha umbuso ezandleni zamabhunu, yaletha ilizwe, kodwa namhlanje sisenkingeni, sisengcupheni enkulu kakhulu kungenxa yayo. So cela ukuthi hayi lisisudele kancane, kungene ezinye ezizokwazi ukusebenzela umphakathi, ngoba lokhu bona abakwenzayo hayi, thina sikhathele impela. Asazi nokuthi manje kwenzakalani, ngoba kunzima bomkhaya, kunzima bakithi. Sikhathele ngamanga, sikhathele ngecindezelo, sikhathele ngendlala, imisebenzi ayikho. Heyi, ukhuluma iqiniso uyaboshwa. Abantu abaningi bahlele emajele ngendaba yokuthi bakhuluma iqiniso. Bona amazali bayavikelana, okwabo abakhulumi, kodwa okomphakathi umuntu makeza ngeqiniso for amalungelo akhe kuye kumele ayejele, kuthiwa yeye asikho emthethweni. So naye imithetho le namajaji la sekafake imithetho engekho emthethweni yencindezelo for umphakathi. Hayi, sicela ukuthi vele yonke le party nje bonke nje baphume, kutshentshwe yonke imithetho yasezweni, ngoba lo government lo imithetho yakhe ibingencindezelo yonke. Akekho ujaji ongathi umele umphakathi. Naye uMr Commission rights amalungelo abantu akasebenzi umsebenzi ngendlela efanele for amalungelo abantu. Bavumelana ukuthi bayejele, abantu bayohlala emajele for isikhathi eside for into engekho kuliqiniso nje abalikhulumile.
Siyalibingelela bonke inkomo yenkomo, silibingelela kini lonke bantu, libingelela ngumuntu wezaphu. Mina ngiyezaphu zaziyokufaka izaphu noma ngatshaya igugurawuni kodwa ngike ngiphume kuzaphu. Celani ndukuza sibangilizwe, zama ukutshela abantu ngama-project, zama ukutshela abantu ngendlela esizayenza ngayo eZimbabwe, ngoba eZimbabwe asitshongo ukuthi siyathatha ama-plastic sifuna ukulima, sifuna umhlabathi siwulungise kahle. Asitshongo ukuthi umuntu omhlophe uyacotha, umuntu omhlophe mangaya ngumuntu olotalente ngowezimbabwe, uyasebenza lathi sikhonapho sisebenzisa ilizwe livuke. Khathesi intuthu ziyathunga, zisethunge, sezibolile, yikho sezigcwele amazwe wonke. Bantu siyacela konke konke lokhu bangizwe, zama ubikele abantu ukuthi hayi bantu bakithi, lapha sifuna ilizwe silibuyisele njengoba saye silikhuluma ngalo sisegangeni. Siyabonga, tiye lisitshele into zonke zikhulunywe zilunge zihambe ngendlela. Omakepesi babe sebetswana, yibo babe sikoganiza sihamba siyefika eZambia. Siyafika kulokuzala babanye enampuni okhileni nobobuso benyoka, sabe sisimayeva, safika emtd, safika kizo zonke izindawo lezo. Sihambe endaweni eziyirongo, sidla amahobohobo, sigeza nesipho esiqubulayo emhlokuzeni. Sicela-ke lisitshele sesifikile ekhasi, fanele sihlale kahle, singabe siloke sibale ekhasi lokuzeni lokuzeni amazwe amanye lapha labo sebe sihlukuluza. Kade sicela ukubuyela siyehlala phansi sibone ukuthi siyenze njani. Lisinikeze umhlaba, asithatheli muntu umhlaba, siyanikana siyasheyana kwanane ukuthi umuntu lo muntu esikansi ukulima ama cooperative bunje njengokuba la elibumboso kusile labumba lamanye ama cooperative sicela ke siqale phansi kubumba amanye futhi ukuthi silungiseni lizwe singabe olokuzizana nyayisola kwangeyisori kodwa solisenzo sayo noma bengathini la isenzo sayazola bayenza izinye izinto ezingahambi abantu bayahlupheka kathesi ngiyabonga
sanibonani bantu bakithi bantu bestudio 7 bengicela obhudumanyisa bembisile kusixazululo fonami yaphuma unxala umayikayika
kwistudio 7 njani lonke hayi nasiyaphila hayi nangikhala ngo-FF lwesila ezimbabwe undivale lo ukuthi i-FF enjani engafanele kamalema egqeke amanye amaqembu aphikisayo la iphikisa so uyamangasi i-FF leyo ukuthi i-FF zano FF idile hayi so FF why wena ugxeka abanye ungase ungathathi ama action esiyibonayo lathi ukuthi FF right wena ugxeka abanye wena uyenzani esikubone la ukuthi FF yeah hayi khona entuthi abanye amaqembu abunjwa abantu baphethe wena wakunjwa ngela phethe uyenzani yenza la esikubone ndibale ngakusola FF zano wena sola kakhulu lalo omunye lo ukuthi awusibanda ukuthi awubani otushamise ngawina uzayenza abantu bedutshulwe njalo iphoxa nje yena uyenzani kayenze laye ukuzayenza abantu bengadutshulwa hayi khona ukuxeka ukugxeka nje wena ungalani nto oyenzayo sihlupheka kangaka ezweni abantu betshontsha amagolide likhangele kude kuthi kuthatha ama-action imali lapho ama-powers anjalo ukuthi lina likwanise ukusola abanye lina lingalani into eliyenzayo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 kwezemelika wake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump obotshwe izolo esetheswa amacala ngamachumi amathathu lanye 34 uyalandula amacala la elakuqala ngelokufumbathisa wesifazana aya emacansini laye wasemupha imali ngamadola ayi 130,000 okwakuyimali yomkhankaso wakhe. Ilizwe leMelika belithenhlo amehlo emthethwandaba wedolobho leManhattan lapho uTrump ahanjiswe khona ngemva kokuzinikela emapholiseni ngezikhathi zemini. Ukuhlaziya okuningi ngalolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga mnumzana Gandhi. Ye sibone ongazake kubonakale lapha in the history of ilizwe leli ele United States eAmerika. Out of the 46 ama-presidents sibone owakuqala obotshiweyo ngendaba yokubhadala umama wobusuku ukuthi afihle indaba yona leyo ngoba wayesegijimela ukuba nguye umongameli welizwe in 2016. Hayi, indaba leyi sibone ngathiwa ilama-facts lawo amsupportayo abakukhulumayo amagqwetha amaningi athi hayi ngantwa kulezikhali in the case abayifakileyo ama-prosecutors e-New York.
Manje khonoko kwenzakeleyo akusoze kubangele na ukuthi abantu bengamvoteli kukhetho oluzayo?
Into abayenzileyo leyi ukuthi kuzamnceda ngamasapota yi abanye ngoba yena kuthiwa se fundraise for the past 4 days sebele mali efika ku-$8 million okwakathesi sikhuluma. So ngiyabona ngathiwa i-fundraising labantu abamsekelayo ngathiwa bazamnceda ngalesi sikhathi ukuthi kuzamnceda ukuthi abe nominated nge-Republican Party. Angiboni kungathiwa kuyamphambanisa ngoba kathesi masikhangela ama percentage polls akhuluma ukuthi yena uTrump is ahead by 50 something percent and umuntu omlandelayo uDeSantis uGovernor weFlorida is at 26%. So ngathiwa kuyamnceda lokho okwendaba yakhe le mbophisile eNew York ukuthi yena umongameli uTrump uzabotshwa ahambe ejele hayi lokho mina angikuboni but njengamasikhangela ukuthi This is the first time that this has happened. EAmelika, we never know ukuthi kuzahlala kuzazala nkomoni.
Hello ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni ekhona pha kwele Melika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo njalo ezinye ntambama kusihlwa ngo 7:30.